abantu bayafa kona apa ya Harare uyabona abantu gabalandeli amanyathelo e World Health Organization even ikahulumende ukuthi kona abantu kufuze lihambe njani ngathi semsebenzini i social distance ivele kayikho kona apa emabhasini wona la amazupho yathola abantu becwele uye empire laphana kugcwele abanye abantu ngabakatathu umkhuhlwane low seriously ngoba babone ngathi kumbe abantu bayadlala kuyabe sokuthi sokuyezakele emulini yikho lapho abantu abakuthatha khona serious ngikhuluma ngisenze nje mina constituency yami kufe abantu ababili ngangawo umkhuhlwane wona lo uyabona abantu bebuya emfeni kwaphana bebingelelana besenzani bayabezifupha ukufaka ama mask wona lo izidakwa lezi ezekrango bavele kabafaka ama mask bayalahlela katshana so into ezisubuhlungu kakhulu mnumzana abantu kabazwisisa umkhuhlwane lo babona ngathi kumbe ikudlala kodwa nxa uke usukubonile thina nje konapha sikhuluma senze nje kuParliament kuba nje abantu abaningi kakhulu eParliament uminister uzowafa so ayisonto yokudlala ngayo abantu ngabalalele ukuthi kona nxa kuthathwa amanyathelo ukuthi abantu bahambe ngale indlela balandele konoko lokho abakuyenzayo kathesi hayi akulunganga
emabhasini ikakhulu abantu bakhala ngokuthi kulokuminyana okukhulu okungaba ngokunye okwenza umkhuhlane lo umemetheke njengamalunga edale leParliamente kukhona yini elikwenzayo lani ukuze libone ukuthi ukuminyana lokhu kuyaqedwa njalo kwenqatshelwe ukumemetheka kwalomkhuhlane
yona lindaba yezuphu yona le iyahlupha ngoba abantu yathola beminyene ebhasini khonapho kathesi sokusitila bemichova sebebuya ngudlu bethwala abantu bengalandele la manyathelo ngitsho enye into esizwisa ubuhlungu thina sakukhuluma lapha kuParliament sathi hey kuma kwethina njengemembers of parliament kuma constituency yethu ngabe sikuma team nolalawa e-COVID kodwa ke uyabona ukuthi khona abantu laba abasikhokhelayo angazi ukuthi ingqondo zabo zinjani kumbe babanjani bathi kuthiwa khona hayi sizalitshela liyasitshela sikhathi bani umkhuhlwane lokho ubulala abantu so siyaziyenzela khonokho esingakuzama ukuthi sikuyenze singacela okubili ebantwini abangasinceda kumbe ama-sanitizer lathi sibaphe kodwa ke ungakhangela kumalokishi lapha hayi vela kulandelwa lokho mnumzana ngitsho silele okunye okumangalisayo khonapha singaqalisa ukuthi sife sibili siyaphalane sesiyafa siphele nya.